Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mfufu 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Nya iPVR abesesuswile ngayo but bengare chest ngoba kwa test indawo yakho ni bikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani so bengisesaba ukuphuza lokuyatshona khonale.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Uzulu wakobulawayo esithi kalalwazi olwaneleyo ngendawo zokubhalisela.
Ngomthetho we-National AIDS Council owe-stigma awuhambi awuhlali kahle ukuthini emuntwini okuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV sezisole amazwi kamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ayethule ebulenjini beTwitter.
Uzulu uthi akulabuvelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa umongameli Mugabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau esithi sebelungiselele ukuqala lolu hlelo. Uthi imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration eyokubhalisa abantu layo isikhona kanti lezisebenzi sezisendaweni zokubhalisela. Umakara ukhuthaze abantu ukuthi babuye lengwalo ezidingakalayo ezigoqela isithupha loba ugwalo lokuhambisa i-passport, incwadi elesiqiniseko salapho ohlala khona i-proof of residence ngesiNgisi, njalo kungaba incwadi ikagetsi le kumbe ucingo. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo seziveze ukuthi lokhu zingelalwazi olwaneleyo ngendawo lapho okumele zibhalisele khona. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Izakhamizi zakobulawayo zithi uhlelo lwe-BVR azilwazi kahle njalo aziluthembi ngoba luphethwe nguhulumende esebenzisa ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. I-BVR ijonge ukuphuma loluhlu lwamabizo abazaba lelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo oka-2018. Umtshayeli wemichova ehamba phakathi kwedolobho isiya emalokitshini achiyeneyo uSipho Masina uthi akakezwa lutho nge-BVR.
BVR akangiyazi and bengingakazizwa bengekezwa ngayo vele ngoba le ndawo konke lapho ezirejisterwa khona angikwazi. Mina ngagcina ukurejistera ngo-2000 and bengakarejisteri anymore. But ngilesifiso sokuvota kumbe okunye kukhozwayo ukuthi ngisho nasemsebenzini and into ezinjengama-newspaper into engalasi isikhathi sokuvala. Nxa kuyukuthi but sirejiste ngekhompyutha akusoze kube lesitsotsi yini ngoba ikhompyutha into eyekhwayo ukuthi bagcine seba rejistela abanye abantu abangekhoyo abanga-existive. Mina I think kuyabe ku-right ukuthi babuye ebantwini babuye bazobafundisa before baqalisa lokho bakwenzayo ngoba abanye vele ulwazi kasilalo ukuthi PVR yiwini.
Iningi labasakhulayo selike lahlangana lodaba lwe-PVR ebulenjini laloba bengakabi lolwazi olujulileyo ngayo. Osakhulayo umnumzana bekithemba moyo uthe lokho engakabhalisi ukuvota ngenxa yokuthi indawo ebekubhaliswa kuyo ibikhatshana njalo uhlelo lo-BVR abaluthembi ngoba lusezandleni zikahulumende owaziwayo ngobutsotsi endabeni zokhetho.
Ya, i-BVR abesesuswile ngayo but bengarejistiwe ngoba kwathesi indawo yakhona ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani, so bengisesaba ukuphuza lokho yatshona khonale.
Omunye njalo osakhulayo othengisayo kosekusile unkosazana Gladys Dube uthi ufisa ukuthi afundiswe ukuthi i-BVR yona isebenza njani ukuze ethi nxa esiyabhalisa ahambe eselolwazi ngoba efisa ukuphatheka ekhethweni luka-2018.
Mina uhlelo lololo kuregister bengingakaluzwa, kodwa isifiso sokuregister sokuthi ngivote ngilaso sibili ukuthi lungakungabakwazisi ukuthi luregistwa nini ngaphi. Ngiyahamba sibili ngeregister ngoba ngo-2018 ndesifiso sibili lami sokuyafaka uxa ngivote njengabanye.
Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo e-Residents Association umnumzana Wilfred Mthombeni uthi yena useke wezwa nge-BVR kodwa akathembi ukuthi kuzakuba lenguquko ekwenziweni kokhetho.
Yes, sesizwile ukuthi kuzaqala ukumemetheka kokuregister ukubhalisa lapho ukuthi abantu bezovota. Uqala ngolwesibili. Mina nginjani ka-register? Kodwa ke ngilesifiso sokuthi ngihambe ngifinyelele ngeregister khonapho. Esikwaziyo nje ukuthi sokuguquka nge-BVR le sokutshintsha indlela ebesivele sibhalisa ngayo kuqala. Wawuphomba ukubhalisa nje kuphela kube ngakuthathi iminwe bengakukhangele okuningi. Kodwa ke khathesi sizwa kuthiwa sebeza kuthatha imfanekiso, sebeza kuthatha la fingerprints.
Osakhulayo unkosazana Nonduduzo Zonyathi uthi yena akakaze abhalise ukuvota kodwa lonyaka ufisa ukuthola ithuba lokuyabhalisa laloba engelalwazi nge-BVR.
Mina angikaze ngi-register for ukuvota ngoba angilalwazi lwakhona lokuthi kuqalisa nini ukuvota khona lokho ukuregister for ukuvota. Angilalwazi lwakhona le-BVR leyi angiyazi and information yakhona le asilalwazi lakho, abangasitsheli ngakho, asika kubone ngakho ukuthi khona sesingathi hayi singasukumela phezulu sihambe siyeregister. Kodwa mina ukuvota hayi ngiyafuna ukuvota sibili next year ngo-2018 andisoke ngiyekele. Ngezwa ngakho ukuthi kuqala nini nizasukumela phezulu ngihambe ngiyeregister so that ngikwaniseke uya vote.
Abazi ngezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-technology abekhampani AHX sebephume lohlelo lukamakhalekhukhwini olwe-mobile app olutholakala ku-Google Play Store. I-app le ilama-BVR centers aselizweni lonke jikelele kodwa ilokhe ingakaziwa nguZulu. Obona ngamalungelo oluntu kwezokhetho wakoBulawayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthi imizamo efana lale iyancomeka kodwa bekufanele kwenziwe kulesikhathi ukuze uZulu wonke athole ulwazi njalo kusenziwa nguhulumende.
Mina ngibona ngani ukuintroducer kwe-mobile application kuza sincedisa kakhulu ukuze sifinyelele osowethu ikakhulu abantu abatsha abayibo abakhanya bethakazelela ulwazi olutsha esingathi ngama-information technologies. Sizanelisa ukubana sithole information mayelana ngama-centers okuregister ukuvota.
Ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisa ukuvota eze-BVR elizweni lonke jikelele. I-BVR iqale ukwenziwa ekuqaleni kukaMpandula kodwa izekhi simemethekisa uhlelo lolu ukwenzela ukufinyelela abantu abaningi. Indawo lezi zizabe zivuliwe langempela viki ukuze uZulu wonke athole ithuba lokubhalisa. Ibizo lomuntu osebhalisa lizaphuma endaweni eyodwa yokuvotela. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV sezisole amazwi kaMphathini Tambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ayewethule ebulenjini be-Twitter esithi abanatha amaphilisi okwenqabela igcikwane le-HIV balako ukuhlanza behude. Iningi lithethe imbiko le ngendlela yokuthi uMoyo ubethuka umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngoba nguye osanda kula wahlanza njalo wahuda emhlanganweni weGwanda ngenyanga edluleyo. olwela ilungelo labalegcikwane le-HIV unkosazana Martha Tholana uthi lanxa umoyo esaziwa njengomuntu olenkulumo elensiba zenungu amazwi kamoyo la amethusile. Abanye abafana lomela inothona edalele ephalamende umnumzana Themba Mliswa baphendule umoyo ngamazwi aqatha besithi utshengise ukungabi lonembeza. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo othi amazwi kamoyo atshengisa ukungahloniphi.
Ungayivala kuhle i-tweet yakhe, esayidini yakhe ibispecific entweni ayikhulumayo ngomuntu akhuluma ngaye. Ukuthi hayi bantu uthi yena wafakelwa kodwa maybe yena ule history yaziyo ngaye angithi kodwa lokhu liyakubona yena ukuthi nxa umuntu ezele ekuma ARVs alokwenza ama side effects okuthi umuntu ahlanze owesisu simgijimise side lakhe ngobe kubeka ngaleyo ndlela. But kodwa mase sikukhangela from iside yamalungelo nje kumbe ukuziphatha ebantwini kusuka kusinika ipicture yokuthi ungathi uyeyisa abantu abaphila lomkhuhlane wona lo yabo. And ngomthetho we-National AIDS Council o-stigma awuhambi awuhlali kahle ekuthini emuntwini onja okuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Singeke sathi ubezibhalela nje engakhulumi ibizo lomunye umuntu esitsho njeni ukuthi amaphilisi la alakho kwenza lokho.
Iye uhlakaniphile, siyamazi umoya uhlakaniphile kakhulu uprofessor and kafakanga ibizo ngabomu ukuthi esayidini lakhe uyamkhulula ukuthi hawu kanti mina ngithe ubani njengoba ngithile ekuqaseni ukuthi hayi kuyaziwa ukuthi la maphilisi alokuba nama-side effects anjalo. So uyakwazi ukuzikhulula sibe thathi hayi mina zange ngitsho umuntu. So lo osekumhlupha kumhluphani kanti okusesakeni yikho okuzizwelayo ingxenyeni osekumenza arisponde kusho ukuthi uyazi ukuthi ukhulunywa ngaye.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
UZulu uthi akulabubelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa uMongameli Mugabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo elekhabhinethi. UMugabe uveze ngomgqibelo ukuthi uzahlela kakutsha ikhabhinethi yakhe ngoba kulabanye abaphathintambo abangaqhubi kuhle umsebenzi. Uthe lokhu uzakwenza kuyona le iviki. Kodwa iningi lithi uMugabe kumele laye ehle esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kakuhle kanti njalo seluphele. Ingcwethi zithi abaphathintambo abalakho ukulahlekelwa imisebenzi yilabo abakucele eliloyisa ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sikamongameli Mugabe elethimu lakosti. Zithi njalo abakucele elilwisana lelikamnangagwa ele-G40 balakho ukuphakanyiswa bafake esikhundleni eziphezulu okugoqela unkosikazi Grace Mugabe. Sixoxele enye yalezi ngcwethi umnumzana Dumisani Nkomo.
Mona zandi kungathimbeka kakhulu laba abakuhlangothi likamnangagwa ongabe ugoqela yena umnangagwa ngokwakhe ongabe ugoqela uprovincial affairs minister Rural Affairs uAbenikho Ncube engxanyelo lomushowe lodogora bona zandi bona laba engxanye bengahamba ngobe bengatshintshi bebangadimoto kusukela kumnangagwa ngokwakhe kusiya ku-Abenikho Ncube kusiya ku-Chris Mushowe engxanyelodogora bona udogora engxanye bexotshela nje incompetence.
Ubaba uJonathan Moyo bakhona abathi engxenye ulakho ukubiselwa ku-information ubona kusenzeka yini lokho?
Yayikho ngithi ibe engxenye bangakhipha uMushowe umoya engahamba ku-information umbe pronyotho enike inye ephezulu kumbe inye phezulu.
Khona ukutshintshwatshintshwa kwekhabhinethi okukhangelelweyo lokhu ubona kuqeda na ukudlephana esikubonayo phakathi kwelacoste le-G40?
Akusezo kuqede ukudlephana nje kuzenza kungakhanyi kuyesobala kodwa kuyabawesa ngoba laba abakhitshiwe bazazonda kakhulu. Kodwa manezani umongameli nomngakhe babefisa ukutshengisela amandla abalawo kuthi yibe silamandla Now, Kubulutum Juro of Strangian. Only number eight having a little Jurana and Akit. So, where Zombusa, Zombazomba, Bangashi, but anything is possible. No Nanga Kuala, Antony, and a sovereign priest, and the Rem Kateluba Justice Minister. Maybe Nuchina Masa or something. But Bonassi looks means that I look at the other Mtateli Justice Ministry or the Mtateli Vice President or why? Who means that I look?
Then I'm Susa Umnangakwa. I was so the Gube Ikona, Ugutabuga Gwebanzales and UPF Pagati.
Well, we would have Gwebanz and UPF. What are the Kubulotis assistant Jalon is Kadis Kamchur?
Alubana Ekochiwe, Manyatelo Bananga, Tatum Nangakwa, my con.
I never make any issue, and I think I'm a second of my mind. Means I got a little second of my Umbu Amai, Quenelo, Chris, Ebe Pronyote, one as an Iba and Iba Pronyota, and my Ebisalok Security Ministry, Umbevam Prinim West Priest, and voting as a Justice Minister. But we Justice Minister yet can't intend. But he gets a call. One as an Imagam Tatela and a lay agent, who had oversight of a justice, you can't intend.
Umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe siqoxela ekobulawayo.
Kulive talk lamhla sixoxa ngokufuna ukwenziwa ngumongameli Robert Mugabe othi ulakho ukuguqula idale lakhe labaphathi ntambo iCabinet kanye lokukhangela uhlelo lokubhalisa ukuvota oluqalisa kusasa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abalichumi lambili abagalule emfuleni weNaf osemngceleni weMyanmar leBangladesh izolo ngemva kokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abedlula ikhulu abakade bebalekela kweleBangladesh besuka kweleMyanmar ngemva kokuqhamuka kwempi yomdeni.
Abalwisana lohulumende wakwele DRC sebe besekelwa nguhulumende wakwele Uganda bavikwa behlasele inkamba yabebutho kwele DRC babulala ilunga leviyo lebutho lomanyana wamazwe omhlaba ele United Nations. Kulimale amasotsha ambalwa. Lokhu kuphume embikweni oyethulwe libutho le United Nations namuhla.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo kungenye yemikhuhlane eqhubeka ibandlululwa eZimbabwe kusukela ezabelweni la kuzo zonke inhlangothi kubangelwa ukusilela kolwazi kanye lenkolo uZulu azilandelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kubikwa kungokunye kokuphazamisa inhlelo zokulwisana lokusabalala kwemikhuhlane engathelelanwayo efana lowengqondo. Ngenxa yalolu bandlululo, inengi liphetha lisehluleka uyadinga usizo ezibhedlela lapho sebegula, ikanti kuludubo olunganakekelwa nxa luthe lwaziwa isikhathi sesekhona. Umsekeli womqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yabodokotela abangela mingcele eyeMedicines Sans Frontières, MSF, umnumzana Emerson Gono, uthi kungalesi sizathu bakubona kumqoka ukusebenzelana loZulu kwezokulondolozwa kwabalemikhuhlane yengqondo. Lokhu uthi bekwenza phansi kohlelo lwe-Community Mental Health Model of Care kumaklinika alichumi lantathu.
People lack understanding.
UZulu ulokhu engaluzisisi lolu dubo lwemikhuhlane yengqondo. Ziningi incazelo abalazo njalo lenkolo abalazo. Ngenxa yalezi nkolo kanye nokubandlululwa kwabatholakala bele mikhuhlane yengqondo, besihlangana lenkinga zokuba bephuza ukuzadinga usizo ezibhedlela usukhulile umkhuhlane. lapho sebephumile ezibhedlela ngoba sebengcono basuke benganathi imithi yabo ngendlela kubangelwa yilokho kubandululwa walo mkhuhlane.
Unkosikazi Sandra Ndiweni ngomunye wabongikazi abafundela umsebenzi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yengqondo esebenzela koBulawayo.
Inkinga yikuthi nje thina abantu abamnyama sisuka sibe lendlela yokucabanga ethiyona umuntu ma egula mkhuhlane yengqondo kuyabe kwiindaba zakhe. Abantu bakuthatha njengokuthi mhlawumbe kukhona icala lenzayo kumbe usendo lakhe kukhona umuntu okumnywa wenza enye into eyenza ukuthi kube lo muntu osuka amsebenze ngesintu. Singabantu abamnyama asila kukholwa ngezifundo lezi ezaphezulu ezikhuluma ngokuthi umkhuhlane wengqondo uqalisa njani, kwenzakala njani.
Uncome indlela esisungulwe ngabe-MSF yokusebenzelana labalemikhuhlane yengqondo bekuzabelo zabo athi ngenye imizamo ezophathisa ukulwehlisa ubandlululo.
Uhlelo lolu uhlelo oluhle kakhulu, ngiyalamukela ngezandla zombili ngoba lokhu kuzayenza kube lula ukuthi sisebenze ngomphakathi.
Unkosikazi Thokozile Ngwenya ngumatron esibhedlela seNgutsheni Hospital koBulawayo ulandisa ngengozi yobandlululo.
Emsebenzini lasemakhaya lapha bavela khona abantu kabawamukeli umkhuhlane wengqondo njengeminye imkhuhlane yonke, babone ngani into eyangisayo. Abanye benze okokuthi umuntu lomkhuhlane wengqondo uyavalelwa athone ekhiyelwe endlini angaphumi phandle, omakhelwane babengakwazi ukuthi lapha endlini kulo muntu ogula umkhuhlane wengqondo.
Luqhubeka lukhula lolu dubo lokubandlululwa kwabatholakala belemikhuhlane yengqondo elizweni, kubika unkosikazi Ngwenya.
Umuntu ole-BP kumbe olethukela uyakhuluma nje public ukuthi sathatha amaphilisi ame-BP, sathatha amaphilisi ame-thukela. But umkhuhlane wengqondo kungani kuyinto eyangisayo ephuthekileyo, akeka kuthi bhadla phakathi kwabantu. Nxa kungama-social problems baxoxisane phansi endlini
abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngalolu bandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo elizweni. Umsekeli womqondisi ohlangothi olubona ngezempilakahle yengqondo lokusetshenziswa ngendlela engayisiyo kokudakayo unkosikazi Shelly Dorcas Sithole laye ulandisa ngalolu bandlululo.
Kulo bandlululo kubantu ababulawa umkhuhlane wengqondo okudlula abantu ababulawa ngeminye imikhuhlane yomzimba. Angazi ukuthi abantu indaba befuna ukwehlukanisa imikhuhlane wengqondo lomkhuhlane womzimba. Ingqondo isemzimbeni wani omuntu, but ubona bezama ukwehlukanisa umkhuhlane wengqondo lomkhuhlane umuntu angabulawa yi-BP.
Unkosikazi Thole uveza ukuba okungaziwa nguZulu ukuba kulobudlelwano phakathi komkhuhlane wengqondo leminye okubalisa isimo sokuba umuntu legciwane.
Ubudlelwano obukhona lomkhuhlane we-HIV AIDS lomkhuhlane wengqondo yikuthi wena unje ngingakutshela namhla ukuthi ubanjiwe ukuthi u-HIV positive. Kanengi almost 90% uyadana. Ekudaneni khonokho kuya ngawe ukuthi umzimba wakho udana kwakhona ekuthatha njani.
Ngenxa yedubo lobandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo olutholakala lasemisebenzini, bayakhuthazwa abamankampani ukuba basungule inhlelo zokubanakekela. Lesi sicelo sihambelana lokuthiwo yindikimba yalonyaka yosuku lapho kunanzwa khona ezempilakahle yengqondo olwe-World Mental Health Day, yona ethi Mental Health in the Workplace. Abezempilakahle babika ukuba oyedwa phakathi kwabantu abane, 1 in 4 eZimbabwe, batholakala behlaselwa yimikhuhlane yengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abaphathintambo ababona ngezemali emazweni abalisa ele-Angola, ele-Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia leZimbabwe basemhlanganweni welanga elilodwa esigodlweni seMelika, iWashington DC, lapho abahlaziya khona indlela ezintsha zokuthuthukisa ezenotho. Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso yeMEFMI. eleZimbabwe limelwe ngumnumzana Patrick Chinamasa, umphathintambo wezemali njalo umhlangano lo ungena ngabo ngosibalukhulu bamabhanga amazwe womhlaba. Sixoxe lo programs manager wenhlanganiso yeMEFMI uSipho Makamba.
Lapha sibe emhlanganweni ngisebenzela i-organization okuthiwa yi-MEFMI. Umsebenzi wethu ikunceda ukusukumisa i-knowledge engathi lama-skills ebantwini ukuthi babekwazi ukwenza i-management yezenotho yelizwe. So kathesi sibuye lapha sile board meeting njalo besile forum ebesiyenza lapha besishare i-knowledge nje with abantu from all over Africa about infrastructure financing.
Ye, nxa likhuluma nge-infrastructure financing kuyini khonokho?
Sikhuluma ngokufinansa izinto ezinkulu ezinjenge-power, amagesi, ukwakhiwa kwama-bridge, ukwakhiwa kwemigwaqo and ama-projects amakhulu and usually athatha isikhathi eside ukwenza. Big amount njengokuthi nje nxa singenza umzekeliso ngezinto zasekhaya, big projects like Haribah Dam or projects like building a road maybe from let's say esuke Plumtree ziyengena ngaphi eMkari or Harare or any other way, and then power generation, not just the solar which is enough for households, isenziwa ilayitha ngama-gates a-generated from obulawayo khonapho isidide ukuthi avele ngaphi e-Caribbean and all those stuff.
Ye, nxa sikhangela-ke kulabantu abaningi anganani abavela eZimbabwe emhlanganweni lo?
Bebekhona abavela e-Ministry of Finance, abavela kwe-Economic Planning, labavela ku-Central Bank.
USipho Makamba ngu-Programs Manager wenhlanganiso ye-MEFMI.
Okwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City uMandla Mpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba bafinyelele ukuyadlala kufinal ngemva kokuphumelela kwabo esigabeni sequarter final ngempelaviki edluleyo. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu lebulawayo City lifinyelele ukuyadlala kusigaba sesemifinal yenkezo yeChibuku ngemva kokunqoba iLeyata Stars nge-1 nganya emidlalweni eqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngeSonto. Loba benqobile abafana bebulawayo City badonse kanzima ukuze bachaya beyada, kodwa umqeqeshi weqembu lebulawayo City uMandla Mpofu uthi indlela abadlale ngayo ngokuzimisela imupha ithemba ilokuba bengafinyelela kufinal yalomncintiswano.
Ngibona ngani namhla le ababiza ukuthi i-fighting spirit namhla yiye ewine igame le, because abafana I think banibile kakhulu. Lapho sesikhona akusela ngeyindlela sesikhangelela ukuthi singaphusha sesefika abayithi final, and then kuzabonakala ukuthi kuzaphethani khona kahle.
Amanye amaqembu lawo aphumelele kumidlalo yequarter final edlalwe ngempela viki edlileyo ngagoqela eleHarare City, lona elinqobe leBlack Rhinos nge-1 kanya ngomgqibelo, kanye leHowmind lona elitshaye leChapungu nge-2-1. Iqembu lesine lizaphatheka kusigaba sesemifinal kumncintiswano wenkezo yeChibuku lizakwazakala ngemva kokuba inhlanganiso yePremier Soccer League isithethe isinqumo ngomdlalo ongasafikanga emaphethelweni obuphakathi weqembu leJapan Mine kanye leqembu leCapes United. Lo mdlalo umiswe ngemva kokuba sekulobudlwangudlwangu abalandeli beqembu leCapes United sebephosela izikhali enkundleni becunulwe ukuba umsekeli kaNompembe uThomas Buzosa ethe umgadli weqembu leMakepekepe uJohn Juwawo uhlohle okungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi iqembu leJapan Mine belikhokhela nge-1 kanya kule mizuzu engama-20 umdlalo ungene uhlandla lesibili. Lokhu ngokwesibili kuba umdlalo ungafiki emaphethelweni kuhle kumncintiswano walo nyaka, njengoba kuhlandla lakuqala iqembu leChicken Indica lale ukudlala ngemva kokuba iqembu leYada seliphiwe umbikwa umdlalo usuvele uzusiyafika komlindi uyagcina. Inhlanganiso ye-PSL idlilisele iqembu leYada phambili, iyajezisa eleChicken Inn lona elihlawuliswe $2,000 zamadola, ikanti njalo ngomnyaka ozayo alisoze liphatheke kulo mncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukuba lokhe zingenalwazi lohlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV sezisole umnumzana Jonathan Moyo ngamazwi ayethule enkundleni yeTwitter.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.